So we see card descender ku VOA Njebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi kufontu likazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na?
Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshiselwa imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana.
Kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKharifa iphiwe leli gama yona ingeyamatonga?
Ukuthi kaliwa ngesithonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi kaliwa kutsho okuliliba okuncane.
Kulungiselelwa umbuthano wokukhumbula inkosi umzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njengokuthembisa kwethu, lamuhla sisungula uhlelo lapho esikhuluma khona ngembali kamnumzana Joshua Nkomo, owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe. Unkomo nguye labanye bakhe abaqala umzabalazo wokuzikhulula embusweni wabahuquluzi benotho. Iningi elibalisa umhlaba jikelele lalikhangelele ukuthi Unkomo uza kuba nguye obusa ilizwe leZimbabwe. Kodwa kuthe ngesikhathi sokhetho iningi lavota ngomhlobo okwabangela ukuthi uRobert Mugabe abe nguye inhloko kahulumende. Kuthi ngokuya kwesikhathi kwaqala ukungahlaliseki esigabeni seMandebeleni, uMugabe wathumela amasotsha eGugurawundi kwafa abantu abaningi kakhulu okwabangela ukuthi uNkomo alobelane isivumelwano loMugabe ngomnyaka ka-1987 i-Unity Accord. Wathengisa isizwe sikamthwakazi na uNkomo? Umqalisi ziba wenhlelo zethu ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi kumqotho lokho sizwa umbuzo lo ukhulunywa lapha nalapha nabantu ngeLancaster House kusiya vunyelwana ukuthi kube lesifire kwaba khona lokhu ukuthi kukhulunywe lokhu ukuthi khona ekhethe uNkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini kumbe njengoba kulomngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthwakazi sizimele sodwa. Wala uNkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi uNkomo wazakala njengokuthi nguchibhu wachitheza ibala lelo ukuthi chibhu wachitheza lelo walithola emashonaleni babemncoma behamba naye umuntu odawafa umsika bona laba ochinamano and so forth wayevele ehanqwe yibo. Pho-ke kwaba nzima yena ukuthi exexe bulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale izimbabwe ngapha kube nomthwakazi ukuthi ilizwe liqunywe. Azengithanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye.
Wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe i-Unity Accord?
Unkomo kathengisa ngamuntu lapho. Isikhathi seGugurawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu. Unkomo walamula inengi yasala isembuthweni, izipra yasala lokho esembuthweni in different camps or barracks yikho lapha ikhona izipra. So ke laba abalitshona babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso le udistant le yokuhlamuka whatever one might call it. Unkomo laphana wabona ke iground ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshiselwa imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana. Ngalokho ke uNkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili yenki ekumbe ukukhupha umbutho wonke wezipra singakhohlwa ukuthi bona lawo amakhomandaz ayesebothiwe esesejeli olukhawuthi umasuku labodabengu umumo lwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo bonke labo velapho wakhimu babengasoze bephume soke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana liyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho wezipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zasezithethu abanye sebesembuthweni ku-National Army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-National Army so kwakunzima ke laphana-ke ukuthi khona sithi nje impi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugu round yayisilwa labantu ababengelazikhali so-ke ngalokho-ke hhayi inkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi usayinelwane i-unit accord isisayiniwe leyo i-unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona bafika kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkali yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebe siya ngaphi unkomo wayengelama-distant awayewathumile ngobana unkomo soze iqalise impi ezikhali ezerekeni so unkomo kazenge vele ethengise laphana ngoba nombutho omningi umbutho wezipro lokhu ku-ami abantu sibili ongazonithiwa khona uyalwa sibili laphana ngilabo ogwesela labo then the rest yabo labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamula amankomitsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufika operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele njalo singikhuluma kakhulu ngakho
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra kusasa siyaqhubeka ngodaba lwethu lapho esizaxoxa lomunye njalo thiyani indlebe kungaba kwabangelwa yini ukuthi indawo yeKariba iphiwe igama leli yona ingeyamatonga idamu leli lakhiwa ngomnyaka ka-1956 ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mutenda Chilumbo ovela khona le eBinga uthi injongo ikhanya yayingeyokuqhelisa umbuso wabavela entshonalanga
akuphikiswa lokhu ngoba vele labo amashona beyakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babo betshintsha befako ara okwakusebenza khona u-el yindawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona lezi apha size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards self-determination ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matabeleland amasiko kavuselele thina sithi iprovinsi yethu through i-MRP izaphuma kuphela ngoba akula elinye ibandla eZimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP i-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani abantu bakhululeke endaweni zabo so thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi betshintsha amabizo befaka wesishone se-process of to respond to the demands of the Grand Plan of 1979 to shonalize the whole nation. So tina siti hai, tina asivumelani lako konoko.
Bona, abo limi lwesitonga, baningi kakhulu yini eZimbabwe, kakhulu ngasikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela.
Abantu besithongeni abakusimtshembu bangasithatha abantu besithongeni abase-Victoria Falls Mola Mayovwe Jongola Kathenge sinamsanga size siyobambika Zungula Chief Wange Chief Nekathambe lo chief uchifu lo owayenze i-accident kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province i-province vele ayila number estipulatiweyo ukuthi i-province kufuze ukuthi ibe le number engako there are circumstances that can lead to a sovereign province
ungasitshela ukuthi khona ukuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Chirundu ngesitonga kuthi
ngiyabonga baba Chris ukuthi Kaliba
ngesitonga kutsho ukuthi esikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi galiba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakwa iCaribbean Dam elalikhiphe a small top notch so abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile so ungakudingisisa uzathola ukuthi ilitshe kule meaning bona nxa sebefaku ara laphana akula meaning there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi chilundu not chirundu chilundu kutsho ukuthi if you check at the chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous so ngesitonga ukuthi chilundu kutsho ukuthi sikhuluma ngemountain intaba that's what it means in short.
Hello ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party ube khuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Amalungiselelo ombuthano wokukhumbula inkosi uMzilikazi izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika abikwa esekusibanga esikude. Minyaka yonke ngenyanga kaMpandula izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ziyabuthana kudliwa inyama lokudla kwesintu okuchiyeneyo kugidwa lokunye. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amalungiselelo esikhumbuzo senkosi yethu uMzilikazi ahamba kuhle sibili. Umdlalo siwuplanela ukuthi ube khona nge-weekend yemhla ka 5 September okuyiyo i-Labor Day weekend ngapha eMelika. Kutsho ukuthi umnyaka lomnyaka siyabe senza nge-Labor Day weekend iyabisiwa khonapho which is the first Monday ka-September. Lo nyaka senzela e-Washington DC. Hayi sekulamawetela sibili asebhukhiwe lama-venue nge-Friday siyabe sifika nge-Saturday ikho lapho kulomdlalo khona esilama program zentambama bese sibe sekugidwagidwa. Ngesonto nge-Sunday hayi siyabe siwosa nje sesigcinana khonapho bese kudlala ibhora. Hayi ngomvulo ke abantu abaningi babe sebephenduka kodwa hayi amalungiselelo the in high gear hayi abantu esibili bakukhangelele lathi
ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liqoqa njani kuhamba njani ukuthi kuhambe ngendlela elikhangelele ukuthi kuhambe ngayo amakomiti lokunye okunjalo kumi njani
indlela esikwenza ngayo sile national committee. National committee yiyo nje egayida umdlalo in general ekhetha lokuthi siya kuliphi idorobho next year. Lo nyaka njengobana sikhethe DC kule local committee e-Washington DC. Sisuka lapho e-Washington DC siyakhetha idorobho esiya kulo next and bona labo abahlala kulona le dorobho bazakwenza i-local committee. Local committee isebenza le national committee. I-national committee yiyo egayidayo and njengoba ilizwe i-America inkulu we get a taste of Midwest kubo Washington DC esigodlweni ngale siye sekubo Texas sisake savela kubo Atlanta. So siyazama ukuthi wonke umuntu abe involved and kube specific ukuthi sifike si-experience impilo yakhona ngapho lapho okukhona. Okunye futhi siyabe sifuna ukuthi njengabantu bokuza lathi i-culture yethu imemetheke abanye labo beyibone lathi okuhle lathi okwethu esikukholisayo sikutshengisele. Lapha e-America ama Native American ngabantu esingahlali labo kodwa ngabantu embhalweni sasibone kuma writings ukuthi ngabantu ababele African influence and ngabantu abafida labana amakhiwa eqalisa ukufika ama pilgrims apho baba phekile isithwala okutshengisela ukuthi sile ma similarity thina la sisabe sifuna ukuthi sitshengisele okwakithi mhlawumbe lawo manye amagugu wona lawo azobona lathi okwethu kumbe okunye kuyahambelana.
Abalaleli bengafuna ukubakwazi ukuthi kuyini okwenza lenze lesi sikhumbuzo minyaka yonke, kuyini okuqakatheke ngaso, njalo kukhona yini okungafundwa ngabantu kakhulu abasakhulayo ngakhona okwelikwenza.
Siyahlangana ngomdlalo lo owenkosi uMzilikazi ngoba thina yikho okwakithi. Uma silapha into esithola lathi siyikholisa ukuthi siyihlanganele ngoba njengabantu emathebelelendi ikakhulu singabantu abakhona befunda ukuselebrate izinto zakithi ikakhulu thina esesabalekela ngapha sahlala ngapha. Njalo lapho esihlangana khona kulamabhizimusi abantu babonisana imbono, okunye uyabona omunye esenza into la wawuyifisa ukusubona la uthenelisa ukuyenza kodwa hhayi kuba i-wealth of information eba exchanged labantu behlangana bazane connectane labantu esakhene nakudala. Okunye nje i-therapy engeke wayithenga ngemali lokuthi abantu abethu labo bebone ukuthi ezizinto esizenzayo ama-forum ethu siyasizama ukuthi abe-relevant abe-americentric njengabantu esesihlale lapha e-America kukhulunywe ngamaphepha okuncedisana izikolo amafizi health okunye kumnyaka ledlulileyo kwaba lomunye uprofessor waba le presentation ngentolwane wathatha ama-graduate students akhe sibilayitatisha intolwane wabuya waba le presentation. It was very captivating. Into esikholisa kakhulu and lapho esithola khona information lokuhlangana labantu esasikwazi ukudala.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ongomunye wabaqoqa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sike sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change sebesungule isikhwama sokuphathisa abanye babo abatshiselwa izindlu ngesikhathi sesililo sikankosazana Mo Blessing Ali eJidungwiza. Iphephandaba leHerald lelodaba lokuthi unobhala ubona ngokwezimota kumanisipala weHarare umnumzana Martin Chimombe ubotshiwe esetheswa icala lokuhuquluza izimota zabantu azikhulule abantu laba ababe bebotshwe ngoba besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abesindebele abahlala eBuhera sebejabule kakhulu ngenxa yokuthi sebezafundiswa ulimi lwabo olwalungasafundiswa ezikolo eziphansi kukanduna uGwebu khonale eHara eBuhera. Okwamanje ke silalele ke amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani siyaphila thina. Hayi siyalibonga kakhulu usizo lwenu ulisaze ngakho konke okusemhlabeni wonke jikelele. Ngikhuluma ngalabo abantu abaphandle kwamazwe ikakhulu labo bantu base South Africa laba abathi sebengama group asefisa ukuzekhaya. Ngizwa kade ekhuluma lo mama usithandekile embuza ukuthi ekhaya bathi bengafika benzeni. Hayi impendulo nje wena kasamphendulanga. Impendulo isithi wena ekhaya kusekhaya. Ngase udubeke kakhulu lapho khona ukhumbule ekhaya. Unjengohlelo lwabo lwana usegulu ukuthi wakhumbule ekhaya. Ukhumbule ekhaya, ekhaya kusekhaya ngoba ngisho ngalokhu ukuthi noma umuntu sehle washona wadlula emhlabeni, isidumbu sakhe sibe selwekhaya. Ekhaya uyaduba kusekhaya, uzufe usekhaya. Kodwa nxa usekudeni uqala ukudubeka ngalindlela abahlupheka ngabantu abethu khona ngapho, sasiye bathatha khona lenxa sethe badlula emhlabeni. ayisehlule kuzibuyele sakhamva ngenyawo kungasikho kugula, ayisehlulwa ukusesethu yabuyangani. Wathi Mose eshonile ke lapho uzaliswa ngayiphindela njani ilizwe leZimbabwe lalolisadalala lidonsa ngezibuhlungu kangaka. Ngakuthiwa kuya ngami bona kabeze ekhaya bezohlupheka bekonapha ekhaya kuphela njengawowonke abantu. Sizadlala bidelele sidle labo konke esikudlayo kuze kuye umlima ngenele njengalokhu akwenza ebantwini bakwa-Israyeli bakhipha eGibhithe ebugcilini. Hayi bazaphu uphume ugcilini khona kuyasithembisa ukuthi sizaphuma ebugcilini. Ezilo ngosithanda uNkulunkulu wasidala ngokusithanda, hayi ubugcilini siyaphuma, siyafuna kasifuna ubugcilini sizaphuma. Isithembiso embanikezwa sona mina sona lesi ukuthi ubugcilini sizaphuma. Ngiyabonga uNdebele.
Ngibingelele kuStudio 7 abasakazi abahle, abalaleli abahle ndawo zonke. Kambe kunamuntu impela olengqondo epheleleyo ongayala ukuthi abantu bayenze isikhumbuzo esikababa uJoshua Nkomo, onguye owalwela lelana lizwe lakhululeka. Namhlanje baphethe babusa bahlukumeza abantu left and right, bayakhohlwa ukuthi lelo lizwe umuntu walilwelayo wasula leyo mpi nguye ubaba uJoshua Mkabuko Nkomo. Namhlanje sebeyalela abantu ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Kambe kali izinuka amakhwapha yini mina bantu bezani lamapholisa eni? Alike lizinuka amakhwapha njengehloniphe isizwe, likhumbule nokuthi lokudla konokho elikudlayo namhlanje kuze kufike ezandleni kwabuya kanjani? Hayi, alike lizisole mani, alike libe ngabantu, liyekele ukuhluphana nabantu ngezinto ezingalangqondo.
Hei, salibonani, salibonani. Hei, sile nkinga ekhaya. Ngoba kahle kahle badala akwenzeki yini ukuthi singathi wonke lama opposition party ahlangane as one party khuphizana, then after that iparty inye nganye singabuyela esayidini layo. Ngoba izanu le ayi makulokho siba ngamaphathi afika 5-6 ama opposition ngeke izisuke zani. Serious, so kuyasikhale futhi ngemva kwama-elections wona la. So kuyasikhale, angabe nje kuyenzeka amaphathi wonke nje ahlangane nganabe yiphathe yi-1 kuphela for ukususizana, then bese kubonakala after kube yiphathe inyanga yini izibuyeleleke la ethanda khona. Ngoba serious makulokhe kunje hayi bona ngokwenzeka last kungutswangirayo kwabuya wonke amaphathi wona la ayelo. Omunye wayebuye nikeza kithi ngala bantu izimali bavela baphuma ku-MDC bonke abantu. So hayi
salibonani balaleli we-Studio 7, salibonani sisebenzi we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke bantu beZimbabwe. Ngizwe lapha kula bantu kade befakaza ngomdala uJoshua Nkomo. Nathi singabantu abakhalayo ngoJoshua Nkomo ngoba izithembiso ayizithembise zona. Ngabe yena nguye osembusweni ngezithembiso zakhe, ngabe ilizwe leli likhatshana. Unkomo wayetshele wathi ogogo abayeluka izihluzo, omama abayeluka amacansi, abathi umuntu wonke ophiwe ithalente ezandleni zakhe lizamele alibonakale ukuthi liyamphilisa. Namhla konke sikwenzayo thina ukuthi sizame ukuphila sama ministers. So khona phana kuyasichaka kule enhlizweni zethu ukuthi kathi singasebenzela ababusi ngandlela ba. Siyalima imali zethu zingena kumaphini ababusi beze besithengise betaba amaphini yilawo. Khona khona kubuhlungu kakhulu. So sithi ukuthi kabake babone kuhle umbuso wabo kawumuhle, umbuso wabo unzima futhi umbuso wabo mubi kwabanye abantu. Ngeke ukuthi ukhokhele abantu thathe into zabantu ngenkani ukuthi ngoba soze bakuvuka. Kubuhlungu kakhulu. Siyamkhumbula kakhulu Joshua, siyamkhumbula kakhulu ngoba yena wayezimisele. Ngivumela indoda lethi umuntu lo wayethunywe uNkulunkulu wayengasiwo lo ukukhethwa kumbe ukushwele sithi ngikhethayo, wayekhethiwe nalapha azalwa. Kodwa amamenemene wona athi asekhethiwe kwabehlula ngoba bona bathi belayi bangena la ephalamenti, bathe bengene la ephalamenti bathi minister with that portfolio leli bala laba nzima kabo. Wayezaba nguminista ongena portfolio njani? Enguye omela bisa imali yelizwe, enguye owasayinela imali yelizwe. Bona bathabele ukuhlala ezitulweni bengakwazi ukuthi imali bazayithatha. Namhla bahlukuluza isizwe ngendlela ebuhlungu. Amanesi kaholi, amatisha kaholi, abantwana abafundiswa ngabazali babo ngezimali zabo. Kodwa namhla abantwana laba bangeke bancede abazali empilweni ngenxa yomsebenzi wezano. Hayi, ayikibeke phansi. Yekele abanye abantu bake bathathe yona izano ngokwayo, kuyabe imelishele izaphu ngoba bangena bebonke. Namhla sisithi vele ya noma kanjani akuloza ngena kweze kubuya uNkulunkulu bakuthatha mbono.
Hello, Studio 7, salibonani nonke abasakazi abahle. Hayi, bakithi sizwa konke okukhulunywa kuthiwa Nkomo wathengisa umzima, bakithi ukufa kwabantu akuchiphanga. Ubaba wayesebonile kabo ukuthi abantu isizwe sika Mthakazi siyaphela. La emkondisi nxa wamaphambi wabantu washo wathi ngomathenza lahlekile nxa iphambi kwabantu afana ngatsho njalo umntwana omncane ubonisani phambi kwabantu akatsho ukuthi ubaba wasingenisa nje ngokuhlupheka evikela abantu njalo bakithi ngicela lingababazi ezinye izinto watsho ubaba umcabo wathi kuzaba lo mlilo obhebhenta umalanga lingawubabazi liyakwazi ukuthi lingababazi ezinye izinto zizabuya kini sezibuya sezitshisa njalo hhayi kani ukubabazi ubuhlungu konke okwenzakala khona lo kodwa okunye sekunanzelele sibone ukuthi nxa bevukelana bona kuyini okwenzakalayo siyathanda sibili ubuhlungu asitsho omunye lomunye okhethwe ngunkulunkulu ngozalibusa akekho okwazi ukuthi ngubani ozathola ukubusa ngo-2023 ungatshayisifuka ukuthi ngizangena embusweni hatshi ungangena asikhulekeni sithi uzakhethwa ngunkulunkulu nguye ozangena nguye ozasikhokhela ngaleso sikhathi siyabonga thakaza muhle
Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bawo. Ngiyakhumbula nje ukuthi ever since iMDC ingena ekhethweni ngomnyaka ka I think it was 2001 kona lapho beqala nje ukungena ku ballot box. Abakazi baluza ama elections, beluza ku ZANU-PF. ZANU-PF ihleli rigger year in year out. So umbuzo wami sekuthini ke bazokwenza futhi njalo ngalomnyaka olandela. Sikukulungiswa kanjani lokho ngoba siyazi ukuthi bazorika angeke baze bawina ama elections free and fair bazorika amaZimbabweans imiplana ukwana kwenziweni singahlangana nalolo hlupho ngoba after that kuzoqhubeka abantu behlupheka kanje iplan ithini makungenzeka noChamisa abuye kule conversation aphendule sizwe ukuthi yena uplana ukuthi kwenziweni ngoba isikwazi ukuthi abantu bazohamba bayovota njengehlala yenza izani PF iluze ama elections but barike kuzoyenziwani
Siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu linabalaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Lamuhla likhefu lokuthakazelela uzibuse welemelika waba khona ngomnyaka ka-1776 lapho kuze kulwiwe khona labavela kwelebhilitane. Leli lilanga eliqakathekiswa kakhulu njalo lilemcimbi eminingi eyenziwayo ebalisa ukudubula inhlansi zama-fireworks endaweni ezitshiyeneyo. Abantu abaningi bayavakatshelana bebuthana bezijabulela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umsakazi ilanga lokujabulela uzibuse elizweni seMelika liyajatshulelwa kakhulu kuye wonke umuntu ngelinye lamalanga amakhulu kakhulu phakathi kwelizwe njalo phose nje ngathi phose wonke umuntu elizweni uyama uyamisa yonke into ayenzayo phela abe ngomunye wabantu ocelebrethayo lilanga elikhulu kakhulu mpela kanti-ke nxa ukhangela-ke sesikuqathanisa mhlawumbe lozibuse wakwelekithi eleZimbabwe ngibona ngathi kuhlukile kakhulu ngoba uzibuse weZimbabwe wasuka wathathwa mna ngingathi kumbe ngithi wahijekwa ibandla leli elilo hulumende obusayo kwakusika kusuke kube yinto yabantu bonke kungathi kusuka kube lilanga nje eliqakathekiswa ingxenye yabanye abantu kodwa hhayi wonke umuntu wa abantu abaningi lokhu besikhona kabakhululekanga ngakho lo zibuse uyize kubo ngakho nje ngingathi singafunda ke kubantu baseMelika ukuthi nxa ngabe kuthakazelelwa amalanga anjengelanga likazibuse kakufuzanga kube la maqembu angathi wona asehijeka kumbe abe sezitshamahlombe eziqhenya ngokuthi bona yibo abazaphatha injabulo mayelana ngelanga leli ngoba sithi bona yibo abakhulula ilizwe kuleli laseMelika wonke umuntu nje wamukelekile abantu bayazibisela kube mnandi kungela qembu elithi lona yilo elenza kwaze kwaba lozibuse
indlela inanga likazibuse walapha eMelika elithakazelelwa ngayo ubona ungani indlela emanyanisa bonke yini abantu beleMelika
njengoba ngithilo umsakazi enkulumeni yami nje esanda kuhlula lapho ukuthi ngempela ke abantu bonke kuleli lizwe nxa kusiza elangeni likazibuse cishe wonke umuntu uza ndawonye akekho okhangela omunye kumbe oza egqoke impahlana ethile
ile ege eyi eluphawu lwethembu elithize basuka abantu bendawonye njengezizalwane selizwe hhayi amalunga eqembuthizeni ngakho ke ngibona ngathi mina leli langa lokuthola uzibuse kwezokazi lemelika mpela uyamanyanisa abantu bonke abantu bayakhohlwa nokukhohlwa ukuthi bangamalunga amacembu athiyeneyo.
Hello ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika esidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande yasibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngu 7:30 ntambama.